endabeni zethu lamhlanje.
Namhla abantu bangathaba ukuthi saqotha abantu othwali bani obhungu othwali bani. Kodwa kusaza labo uzabona abazakhala. Anti kanti isimikali ukuhlasela la. Anti wakuzwa ukofuda abawuthukani wena ngomdenda anti sebehlasela.
Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru leyinye inkokheli yebandla leZANU-PF ebalisa umnumzana Didmus Mudasa labanye abayanga emhlanganweni omkhulu wePolitbureau okulandulela umhlangano omkhulu weCongress webandla leZANU-PF enkundleni yeHarare Civic Center namuhla.
Ngenxa yokuthi ma babe ngabantu bekamjuru sibile beyenza leyo nto babeza kuwotsha lapha itown babeza kuphoselwa ama-spike kutsho ukuthi laba bantu vele ngibakamnankagwa, they fly above the law. Imnankagwa faction isitagete umjuru labo bonke obokhawukonde
kula bantu ababonakale besabela abanye eHarare. Amaphetshana alo mbiko okhuthaza ukususwa kukamongameli Mugabe esikhundleni abelotshwe ukuthi vote of no confidence Mugabe lamhla ngaphambilini kweCongress yeZANU-PF.
Owake waba ngumeli weZimbabwe kwamanye amazwe engomunye wabalwa impi yenkululeko esebandleni lezaphu uDr Kojo Leod Dube kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru leyinye inkokheli yeZANU-PF ebalisa umnumzana Didmus Mudasa labanye abayanga emhlanganweni wePolitbureau okwandulela umhlangano omkhulu weCongress webandla leZANU-PF enkundleni yeHarare Civic Center lamuhla. Lanxa uMudasa ebika engezwa kuhle akwaziwa ukuthi unkosikazi Mujuru ongayanga emhlanganweni wePolitbureau obukhona lamhla lowenziwe ngeviki edluleyo wekeleleni ukuya khona. Kubikwa bekulabasekeli bebandla abebebuthene phandle kwenkundla lebesithi omjuru labanye abetheswa icala lokufuna ukubulala umongameli Robert Mugabe bengalokothi baluqobe ngoba bengaboniswa okwabonwa yingidi. Ungakaqalisa umhlangano womongameli Mugabe kuhlanganele inkokheli yebutho labalwa impi yenkululeko akwaziwa ukuthi kukhulunyweni emhlanganweni lo. Kodwa okunye okubikwa kukhulunywe ukuthi idale lePolitbureau selizancipha kusukela kulamalunga angamachumi ayisikhombisa lane 64 libe lamalunga angamachumi amabili lanhlano kuphela. Kusasa kukhangelelwe ukuthi lo mhlangano weCentral Committee ozahlaziya inguquko yesisekelo sombuso eza kupha uMugabe amandla okukhetha abasekeli bakhe. Ungakaqali umhlangano uMugabe usole unkosikazi Mujuru esithi kalasibindi sokubusa yikho ehluleke ukuza emhlanganweni walamuhla. UChris Kande weStudio 7 uqoqelo wakwe waba yisikhulumeli sebandla. Umnumzana Rugare Gumbo waqala ngokumbuza ukuthi nxa engacebisa unkosikazi Mujuru ubengamtshela ukuthi ayena emhlanganweni lo kumbe hatshi.
Hayi, lokhu ngowakhe, uyomele adecide ukuthi ufuna ukuhamba or akafuna ukuhamba. Asisoze simu-influence ukuthi ahambe or ayekele ukuhamba. Ngokwakhe vela ngokwakhe njengomkhokheli uyazi okukhona umele okubele leyo. So ayisendaba yokuthi singamtshela ukuthi ahambe or ayekele ukuhamba.
Nxa sikhangele okwenzakalayo ebandleni leli, ungathini wena ikakhulu lokhu ukuxotshwa ukumiswa kwabantu ukuba ngamalunga lokunye okunjalo?
Hayi, akulunganga lokho. Abantu laba bavotelwa ngabantu, ngabakhokheli ababantu. So ukuthi ubakhiphe selifaka abantu abangavotelwanga and ukuthi yibo ababuya kuCongress esithi iCongressini iCongress, hayi lokho akulunganga. Vele mina anguboni kukuhle.
Manje ngokubona kwenu okwenzakalayo lokhu, ibandla kalisoze ligcine libhidlika yini ngakhona okwenza la?
Ye, kuyinto ehluphayo, kodwa uyazi emhlanganeni irevolution yethu le iyazilungisela. Namhla abantu bangathaba ukuthi saqotha abantu othwali bani obhungu othwali bani, kodwa kusaza labo uzabona abazakhala. Anti kanti isimikali ukuhlasela la, anti wakuzwa upofula abawuthukani wena ngomdenda anti sebehlaselana. Singayo ndawo kakhulu. Kuyenzakala lokhuyana manxa abantu bengela corrected logical orientation yibo okwenzakalayo.
Ye, nxa sikhangela okwenzakalayo ebandleni sizwa besithi bona uhlelo lwezim asset luzakhangelisiswa kakhulu ukuthi lube yilo oluqhuba ezomnotho elizwe. ubona ungani kuzahamba kahle yini abanye beqotho
wena uyakubona kuyenzakala ngubani okhona phana abakhona phana abangayenzi ukuthi izima sethu isetshenjise kakhulu ilungisa izinto akula
lo mnumzana Rukare Kombo owake waba isikhulumeli sebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le studio 7 eseHarare.